ingakhulu okuphume kwaba sedekeni ukuthi i-Electoral Amendment Act leyi esisephalamende ediscuswayo kathesi ungane yayikayenzi ama-reforms wonke angabakhangelelweyo ngabantu bezimbabwe ukuthi ukhetho lolu oluzayo lube lukhetho luyakwenza ukuthi omunye lomunye ethi hayi nxa ngidliwe ngidliwe ngendlela efaneleyo kube le-level playing field. Okwakhathesi ngilethwa ekuyona leyo kayitshengisa ukuthi lokho kungabe kuyikhole khona kathesi.
Kahle kahle singathi kuyini okungenza ukuthi ukhetho solwedlule abanye bakhala khala?
Okukhona kule ndaba ezimbalwa okuyizofu ukuthi zilungisiswe okuyakwenza ukuthi nxa sonke sisiya ekhethweni sithi hayi lapha kukhethwe ngendlela efaneleyo. Ngiyakholwa okwakuqala yimidiya intatheli zezindaba in terms of umthetho wethu i-ZBC siyakunanzelela ukuthi i-ZBC ine-TV station eyodwa. Siyakunanzelela njalo ukuthi i-ZBC inama-radio station mhlawumbe kathesi ama-radio station kahulumende ngiyakholwa sefike aba mabili mathathu mane kumbe mahlanu enjalo. So-ke okukhona ukuthi ama-broadcasting stations wona lawo i-media naleyo kufuzile ukuthi khona nxa kuyukuthi isiyaripota iripote ngendlela efanayo kungakhathalekile ukuthi iripota ngomnankava kumbe iripota ngeChamisa kumbe iripota ngomduru kumbe ngabanye labo abamabandla atshiyetshiyeneyo. Esiyidingayo ukuthi i-ZBC nxa kuyukuthi umama uMrs Mnankava esiya koChirumanzi idonse izimota zayo zonke iyekhipha ilive broadcast ikhona ngale, kuqakathekile ukuthi unkosikazi kaChamisa kumbe unkosikazi kamunye upresidenti naye wamabandla awaphikisayo nxa esithi uthe wayakwenza lokhu afuna ukukwenza kutholakala i-ZBC siyathi khona ngale siyadingisa abantu ukuthi hayi undoda lo webandla eliphikisayo naye uthethe kule nkosikazi inkosikazi lakhe nanti ngoba akula mehluko phela phakathi nabo nkosikazi lika Chamisa nenkosikazi likamnankava. Esesikubona kathe ukuthi ngani sokufana nje nesikhathi sikamgabo lapho esasibona khona ukuthi khona i-ZBC nama-radio station wonke ayilandelela lapho wawuhamba khona ubaba umgabo kumbe lapho wawuhamba khona ikhosikazi lakhe. Osokusiba yikho kufana lakathe kuhanjwa nje lapho kuya khona umnankagwa kuhanjwa khona nje lapho kuya khona umfiliya mnankagwa unkosikazi kapresident umnankagwa. Asiyabona ukuthi kathesi usilayidwana usengenile nguye osengu-chief elections officer. Siyakuthabela ukuthi lokuyana yimbali yakhe siyayazi imbali ka-2013 ngika-2008 lapho kwahlala khona amaviki ambalwa ama-results engaphumanga osilayidwana esebenza ndawonye lo-Jobtwish. Sesitsho njalo siba khonapho sikhangele amabutho awafakwe phakathina kwemizi lapho ohlala khona izakhamizi emadolobheni kanye nemakhaya. Ngikhuluma ngekhaya edinga kula mabutho amaningi alokhu ehlezi emakhaya engelalutho alwenza ngaphandle kokuhamba esiyafuna ephenduka ezokwethusela izakhamizi ukuthi bazisekele ibandla elilodwa okulibandla eliyilo okuthiwa yilo elibusayo. So konke lokho kufuze sikulungisise sesize sithi hayi sesiyangena kuhle phakathi nakokhetho olulandelayo.